VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 9 kuNkwenkwezi 2020 ngentungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe lalo leli gciwane.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35.
Ngesilungu lokhu sikuthi it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene ecourt ngoba hayi sikuyalile lokhu.
Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenye kabanzi kuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokutholakala koyedwa elomkhuhlane lo izolo. Veso kwedlule iviki elamalanga athize inani leli lisalela kumajumi amathathu lane. Kepha ugatsha lwezempilakahle luthi ukhona oyedwa ohlala eHarare ofunyanwe elomkhuhlane lo phakathi kwalabo abahlolwe izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani labale coronavirus eHarare selifike kwabalitshumi lane. Kobulawayo khona balokhe belitshumi lambili kuthi enyakatho yemandebeleni ulokhe eyedwa. EmaShonaland East bahlanu njalo EmaShonaland West bathathu. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile bayisishiyagalolunye. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 277,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine 4 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane AIM4 Bulawayo against COVID-19 umnumzana Hussein Sibanda, yena othi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu.
Ngiyakholwa ukuthi lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe belalo leli gciwane. Siyakwazi ukuthi njengelizwe elilokhu lisathuthuka izinto ezisetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bahlolisiswe aziziningi njengakwamanye amazwe, kodwa siyananzelela njalo ukuthi lumthetho wokuthi amakhampani abamabhizinisi bahlola abantu engxenye esuzanceda ukuthi kube labantu abaningi abahlolwayo. Kodwa sikhumbuleni ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe abasebenzi njalo abaningi bahlala emakhaya. Ngaphandle kuze kube lohlelo olungena khona emakhaya luhlola abantu, yikho kungasitshengisela ukuthi inani labantu linjani. Njalo njengoba sike sakhuluma, ingozi esikhona ukuthi kulabantu abakhululwe bevela eGoli, abanye siyakwazi ukuthi ade behlola behlala phansi bemelele ukuthi bekhangelwe, kodwa njalo siyakwazi sonke ukuthi kulabanye abantu ngena ngendlela engavunyelwayo bebuya elizweni bevela khona leGoli. Akasikwasithamanani abemangaki, njalo asikwasithukuya bekunjani. Ngakho into eqakathekileyo okulokhu kumele siyigcizelele yikuthi abantu ngesikhathi esiningi nxa kusenzakala ngabahlale ngekhaya ngababe lama-mask okuvala imilomo, abageze izandla. Sikuthathe ngokuthi lowo muntu ohlangana laye engxenye ngabe lali gciwane.
uhlelo lwenu lokwabela abantu abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa ye coronavirus lona luhamba njani?
Udubo lwendlala ludubo esiloku silalo lokhu siqhubekela phambili sibanceda besikhangelela ukuthi lamavikazayo sizaqalisa njalo amanye amalokithi amathathu sasenza amathathu ngale amavikila edlulileyo senza injube lelo bhengula senza lentumbane ngakho bese sikhangelela ukuthi siye kwamanye amalokithi angagoqela iphumula angagoqela iluvevo country park agoqele njalo amanye amalokithi otshabalala khathesi ngikhuluma kanje baningi abantu abasithayela incingo umuntu esithandilanga kwamalanga amathathu edlulileyo abanye umuntu yabe labantwana kungala kuhle.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ezibiza ngokuthi I am for Bulawayo against COVID-19. Kunjalo nje uhulumende uthi kulezizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose amahlanu 476 ezikhangelelwe ukufika emngceleni weBay Bridge lamuhla ebusuku zivela kwele South Africa lapho ezidudulwe khona ngezizathu ezichiyeneyo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi inengi labantu laba belibotshiwe lisemajele akwele South Africa. Abantu laba bakhangelelwe ukugcinwa endaweni ezichiyeneyo besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus bengakayi ngekhaya. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywe ngamapholisa balimala kakubi avimbe ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa khanya ezama ukuluvalavala. Amapholisa ayisithupha ebemele amiswe edale likamantshi namuhla phezu kwecala lokutshaya lokulimaza unkosazana nokuthula mpofu lontombi zodwa mpofu ebethesa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ababili laba ngumuntu lomna wakhe njalo bahlala elokitshini le-Country Park. Omamangala bathi batshaywa ngamapholisa esishoneni esithi bayazenzisa ngoba bengamaNdebele. Imifanekiso yamanxeba okutshaywa kwabo iyethusa njalo udaba lolu solucunule abantu abanengi. Sixoxele linye lamagqwetha amela omampofu umnumzana Ngqobani Sithole wasichasisela okunengi.
Namhlanje kube lo mzamo okuthi labo okuthiwa ngamapholisa atshaya omama laba ababili bahanjiswe enkantolo ukuthi baye esithi ngesilungu ku-appear for initial remand. Umzamo lo sifike sawuchithiza ngoba eqinisweni thina nxa sikhangele indaba leyo sibona ukuthi indlela ephathwa ngayo ilobuchapha obudlulisileyo obethusayo ukuthi indaba emqoka kangaka ingabanjwa ngendlela yonaleyo. Ekukhangeleni kwethu sikubona nje ku-ovala ukuthi kulompholisa oweluveve u-chief inspector owabhala phansi ukuthi omunye wakhe ayibambe ngendlela enje kayisabanjwanga ngendlela enjalo kuyikuthi kulomunye umpholisa okuthiwa ngu-superintendent Masimba onguye obuye wathi kayibanje ngendlela le eyibuchapha esikhuluma ngayo. Nxa sesithi siyakulalelisisa okuyinto kwangikhona sihlola ukuthi bonabo okuthiwa babesemsebenzini ngelanga lonelo babelaye uMasimba. So into esuke idanise kakhulu yikuthi why uMasimba etholakala enguye futhi ofuna ukulida ama investigations yena enguye umuntu okufuza ukuthi ngabe uya investigatewa njengabanye ngesilungu lokho sikuthi nxa sokukhangela it's an attempt to defeat the cause of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa ngakho ke iyehlule ukuthi ingene ecourt ngoba hayi sikuyalile lokho ukuthi angeke kubuye into enjalo enkantolo.
Soluya kubeka njani lolu daba?
Okuvunyelweneyo lomchuchisi ukuthi amapolisa abuye la ehlolisisa kuhle udaba lolu. Kubonakala ukuthi ngobani abayenzani elanga liphi. Osisi labo abakhala ukuthi bayachaywa banikwe ithuba lokuthi babambe abantu bonabo abayibo abenza njalo. Esithi identification parade ngoba kayenzwanga. So ukuthi kuzayenziwa nini abesingakayaziswa ngoba okwamanje esikwazi ukuthi idokethi langkhona amaphepha lawo abeselwe emapholiseni njalo sikhangelela ukuthi kuvikezayo silancedisana lamapholisa ukuthi sibambe ngendlela ecacayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ngomunye wamagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili ababhacabulwe balimala kakubi ngamapholisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
lamlela namphawa kubendula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi ezinengi zithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokuzilethele indlala emangalisayo. Kuvika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigoqela lumsakazo zithi sezidla nzima ngoba zilokhu zingenelisa ukuyathenga ukudla kulentengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kuliviki, amabhasi kanye lezimoto ezithola uzulu zilokhu zingavunyelwa. Isakhamuzi segwaqwe nyakatho eGwanda Mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunje nje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali, ukudla kwakhona ukuthola nzima. Uzima sibili siyafela ezindlini khona ngoba kasiboni incedo oluvela kuhulumende. Mende kaputi sike sincede ukuthi sidlela.
Amazwi akagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi segwaqwe unkosikazi Sakhile Nyathi yena odiningi lalabo abahlasele indlala ngathi abegugile.
Sizalukwazi ezinye kasilamazi abanye yilaba abangasela abantwana sebabhujelwa ngabantwana, so badinga uncedo lokuthi bacethe ilabo bancediswe bathole ukudla.
Umnumzana Edson Masuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuviki ezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
Lockdown day sinothi ngaphela vele ingabi khona, ihliphele sibili zamtshose ngoba nxa kunje so sabe sithole nzima sikwanisa ukuhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale impuphu ziyadura into azithengeki, so sesifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umgudlane lo uyaphela lathi sizame ukuthi sidinge imali sidinge ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi egwaqwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi Ngcube sithi loba nje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhataliswayo.
Thina lapha kwabuya impuphu evela kuhulumende but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kweprize eyo eqanjwe nguhulumende empuphu ivela kubani ngeyani imoto yangikhona ngabani? Becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma ijem bi isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lo okuthi abantu bangabi behamba-hamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe uzulu bevele ebhekane lendlela embi esile minyaka emibili ibangelwa yokungane kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla kuthi umnumzana Gabriel Moyo oyemawane.
Asitholi lutho akulazingothi umthethi kweGwanda sithenge sozo zemakhaya lakho kudura kuya kubulala le mabhenki imali ziyangena emabhenki vele asizibona sezithatha.
Ukhansila kwa-13 umnumzana Miklas Mlovu uthi iningi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abaningi sebephila ngokuthi nxa omunye ke wathola uncedo omunye kulaba nalaba abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe. Isintu sakithi siyaziwa awudli uncitshe omunye nxa engela, so kutho ukuthi lo bishiya yona lana enikiwe kumbe 50 kg singadliwa imizi emithathu emine ngoba nxa isizale sitshansuku zonke lako ngeke umncitshe wamnika umakhebani wakhe.
inhlanganiso enakekela uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program. Ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqonga kwenani labantu abahlaselwe yindlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayizigidi eziphose zingene kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi idinga izigidi zamadola eMelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze iqhubeke isiza uZulu kuleli ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane nilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula indlela abesifazana abephathwa ngayo namapholisa lamasosha ngesikhathi lesi eselockdown, abantu bengavunyelwa ngokupheleleyo ukuhamba-hamba mahlayana. Kulandela abesifazana abathi batshaywe kakhulu ngamapholisa njalo babizwa ngamabizo enkethabethabi. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcine sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo elwela amalungelo abesifazane, ukuze sizwe owakhe umbono ngalolu daba.
Uyabela lolu esikubonise uyethusa kuyefabisa kakhulu obenze ngamapholisa ngabesifazane, ngoba umuntu wesifazane ungumuntu wonke okhangeleka ukuthi uyalanyulelwa, uyamelwa, uyalula. Kunje lapho esihamba khona yezoma kasekesithima nansanamapholisa nansanamasosha asezasihawa asezasiphitha emoyeni. So kukulunge sebephelele omama ukuthi babuye besimeni sebesaba bengayizule.
Enxa sibona belandisa ngokubehleleyo bathi babiziwe ngamagama wenkethabechabi, daba lolimi kumbe umhlobo wabantu luyakhathaza yini khona ngapho koBulawayo?
Kunzima kakhulu, ulimi luyasihlisa ngapha koBulawayo, noma kusesa noma kungaphi, yonke kukhulisa ulimi elingaziwa ngabantu bangapha. Esibhedlela kunjalo yonke indawo, ngathi khona unala masosha namapholisa akhona akhangele ngezomkhuhlane lo umuntu lukesindeleli abone ifi. Bakhuluma isishona kutheni ngazizama ukuthi ukhulumisana labo, bakhuluma isishona. Uziye ngase-Wellsay uyabhalisa khathesho kuthiwa ngibhalisa abantu ukuthi bahole lezo zimali basiunezi. Wonke amakhonapho bakhuluma isishona kuyekusila abantu abadala izalukazi zithobe nzima ukuthi zinethiseke, ngoba ngiqinisile ungaziye noma ekhoti isishona kuphela. Abantu besindebeleni bathobe nzima kakhulu, namaphobisa akufihleli yonke indawo awufihlele yakutelthi ibebelikhuluma isihlobo bani.
Abenelisa ukukhuluma ulimi lwesishona baphathwa ngcono yini? Njalo bona amasosha la lamapholisa labanye endaweni eziningi abakhuluma ulimi lwesishona abazami yini ukukhuluma olwesindebele?
Yelabangikhuthi ukuthi bakhuluma isindebele, njalo lo wesindebele nxa ezama ukuthi uyakhuluma ngesikhuluma selishona uyafamana vele kunobandlululo lokuyana olukhulu olubuhlungu oluzisha ubuhlungu engibona kuzadala sibili ukuthi akube nokudabukana phakathi obuhlungu, ngoba vele abasizi ngento okuthiwa isindebele ukuthi vele abakulalela abakhulumi ngakho bakutshela isitawura sishona kanausingatawuri sishona akhathimbe okuthekela kahle.
Sibuyela njalo kwabesifazana laba ababili abe-Country Park abathi batshaywe ngamapholisa, ngombono wenu kuyikuthi bebekhuluma ulimi lesishona bebengabaphatha ngendlela efanayo yini? Besizwa ukuthi ngabakubo
bebezabaphatha ngcono, bekuzalungiswa kakhulu. Ngifuna ukukutshela ukuthi nxa uhambile wathi enkambeni yomuntu kungumuntu wangapha esindebeleni uzakuthatha nzima kakhulu, kodwa nxa kungumuntu esishoneni kuzalungiswa kulungise kuhle kuphelele khonapho. Vele kulo mehluko ehluke osuke kakhulu abesishoneni baphathwa kuhle. Ngakutshela ngesinye sesakabo esenzakale kuze kwalapho ndihlala khona, labo baba abahlala endaweni engavunyelwanga bethengisa utshwala. sisebe bona laba behamba amasosha bazokhulumisana labo hayi kwabantula kakhulu kubobabana yabona sokuvunyelwana obaba nabana sebehlala phansi sebegasisa nesitshana babo bekhonisa ngoba bebengalibesihloneni bonke abethu mndeleleni babanzile bahanjiswe enkambeni abanye babahlabi isile kubentu abayenzaathatheki abe bekungomama besihloneni ngabe vele abazanga babone khonokho bebezakhuzwa kuhle batshele kuhle bahlonise bangahlala bavunyele nje bazele ngekhaya.
Siyabona ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo sezingenele kulolu daba kambe ukuthi singabona luphathwa kuhle yini
luzazele luphathwe ngendlela leyo ukuthi ekobuqili phakathi ezangani iyalungisa yona ize kungalungi kuzahamba kuhambe kungani kuyaqonda ukuthi sokufika laphana nje kuzaphelela emoyeni.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichonele ndaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lehlanganiso yabusiwalo izinatha.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kuthiwa kuthiwa kathesi kungayenzakala. Lisebenza njani lezi nsuku?
Kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakatho yenkinga Nkosi yami, ngoba ungani vele siyavunyela ukuthi sisebenza abantu bethu yabona, kodwa ikuthi khona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo sobese esikhona leso se-coronavirus. Besingakangeni kakhulu ungena phakathi kakhulu.
Kodwa lina njengabo siwalo, umuntu nxa egula umkhuhlane onjenge-flu, njengoba sisizwa ukuthi umkhuhlane lo onjenge-flu, lilayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane enjani?
Thina ishini ukusukela endulo baba, imithi vele ngeyethu and imithi yonke esebenza esibhedlela elapha esibhedlela ngale lama esethi ngama-medical doctors esibhedlela the origins yithi thina yithi o-manufacture ama-manufacture awemithi yonke nje phansi jikelele uyabona isuka kithi thina, ulwazi lolo lusuka kithi bhuti wami.
Lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lowo mkhuhlane walezi nsuku? Bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu la kuthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi?
Siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani, ngoba mina lami ngiphansi kwe-smarter school njengoba sesiya lathi ema-university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu, siphakamise ulwazi anti yabona. Yikho-ke basiphosele abanye nje, angikafika ehofisini ukuthi ngizwisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sibili ngale mthethweni ukuthi sibekwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini.
Lezi nsuku nxa sikhangele okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi, akulamanesi labodokotela, baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu?
Uyabona bengaba baningi Nkosi, bengaba baningi sibili baningi, ngoba bevele bebuya abantu bakwethu yabona abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahleni yethu ukuzodinga uncedo kodwa ke ukuthi kathethi njengokumthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakuza sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silandele abadala uyabona ukuthi ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathethi anti siku quarantine kuthiwa sihlale ezindlini so it means no one is moving freely uyabona akuza abantu abahambayo santhanda ukuthi asengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekurisibanda hayi sibili hayi inkinga khonapho inkinga kunamabhanti akuphi leyo sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu
hayi thibabe sifuna ukuthenga uhulumende ngakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlahlweni babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu ayaguquli lokhu zokemikhuhlane emzimbeni nje ayavikela imithi yethu iyavikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
bakithi ngithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje gijimelane esintwini bakithi yikho kule orijini emithi imithi yethu igcwelele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwelapha nokuvikela imikhuhlane ngiyabonga bakithi
hayi lathi siyabonga
lo-ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilala
siyabonga Chris
Lani Pansy, Africa, look at the Lanipansi.
Coronavirus ziphiwa ngo Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers basabele bebambisane labanye abaculi abagoqela u Ifrema Mamavolo ingqame bomvu kanye lo Sibiya and Sinosi Power Tunes ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngama-35 amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa abalimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi ngoba amapolisa ekhanya ezama ukuluvalavala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa. Oliver Lelisayo, Montungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.